Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 ngoNtulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo khona sike sazama ukuxhumana labo ngokwecingo kodwa ke phezu kokubhala incwadi yokuthi sikubeke formal kungabi into nje ephelela ekukhulunyweni eralini.
Ibandla lesisilithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya.
Sesifuna ukuthi laye lo president ekhulume sobala leparty yezani, ekhulume sobala amabandla wonke, akhulume sobala ukuthi udlame alulunganga.
Amapolisa eBikita South asevulele ilunga lezanu PF umnumzana Energy Mutodi icala lokuhlasela abasekeli beCCC ngombhobho emhlanganweni wabo wokukhankasela ukhetho abawenzele eBaradzana Business Center ngeviki edluleyo.
Umqando lo uchaye iregion ngathi mina iSouthern Africa uyichayile kakhulu, yikubona ukuthi lokukhiza kwesnow eSouth Africa ayisiyonto ebijayelekile.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezomkhathi lukhuthaza uZulu ukuthi ahlale lapho okukhudumala khona ngoba umqando okhona ulobungozi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
ibandla lesisilithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya. Umkhankaso kamnumzana Sevia Kasukuwere ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele usunxuse abafuna ukuyavota ekhaya ukuthi babhalise imininingwane yabo. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa, umnumzana Trustin Dlovu, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Msakazi siyabonga. Njengebandla thina le-CCC ngapha eMzantsi Afrika, siyathokoza, siyakwamukela, siyamukela usizo eluvela elukhulunywe ngumongameli we-EFF. Kodwa ke phela kunengi esibhekayo kuqala ngapha njengabantu abakhokhela abantu. Bheke nobungozi, azibhekanga ubuhle kuphela. Bheke nobungozi obungahle buyehlele abantu mhlawumbe uma sebathuthwa yiwo lawa mabhasi. Wasonke phela kwaziwe ukuthi kona uhulumende kabawumnangakwa awuzoze ukujabulele ukuthi kube nabantu abazophuma ngapha ngobuningi bayovota ngoba kwaziwe ukuthi kona iningi labantu bethu abasoze bavotele izana. So kungenzeka mhlawumbe kube nokwesabisa abantu bethu babe ngama-victims ezana. So konke lokho kodwa ke siyakwehlela sibhize nakho sisazobona ukuthi sizokuhambisa njani.
Ubona bebaningi na abafuna ukuthi bayevota abangela ndlela yokuhamba ngayo ekhaya?
Yebo, baningi abantu, baningi kakhulu abantu abarejistile abakhona la eMzansi abafuna ukuyovota abangelayo indlela yokuhamba, abadingi transport. Kodwa phela kulokusaba abantu balovalo futhi lokuthi bona lawa mabhasi angabe azobahambisa kuhle na. Okudingekayo ukuthi kuhlelwe ngendlela ezokwenza ukuthi kungabi nokwethuselwa, kungabi nokusatshisa, kungabi nokungatholakali nje kuneyigameko ezingekho zinhle endleleni ekuhambeni.
Like lakhulumisana na lebandla le-EFF ngendaba yamabhasi la okuthiwa azaphiwa abafuna ukuthi baye ekhaya ukuya vota.
Yebo khona sike sazama ukuxhumana labo ngokucingo kodwa ke siphezulu kokubhala incwadi yokuthi sikubeke formal kungabi into nje ephelela ekukhulunyweni eralini yazi nawe indaba ekhulunywe eralini umuntu angavuka ayiphike kodwa ke sifuna into ezo ibhaliwe sisazobona ukuthi bazo responda njani nanjalo sisazokwenza i follow up uma sisithumele le ncwadi.
Hello ke ngumnumzana Trust and Love umgcini sihlalo webandla lesisic kwele South Africa. Ngolunye udaba luphathelane lezombusazwe, amapholisa eBikita South asevulele ilunga lezanu PF umnumzana Energy Mutoli icala lokuhlasela abasekeli beCCC ngombhobho emhlanganweni wabo wokukhankasela ukhetho abawenzele eBaradzamwa Business Center ngeviki edluleyo. Umtodi yena oncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente umangalelwe lilunga leCCC umnumzana John Mpanduki yena othi wadubula umbhobho ecitha umhlangano wabo. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Siyabonga ukuthi amaphoyisa lawo sezavuma ukuvula idocket kababa uEnergy Mdodi ngeattempted murder efuna ukubulala amabandla eCCC wona esenza icampaign ePeaceful. Ngalokho sikhangele ngamehlo abanzi sifuna ukwazi sibone ukuthi icala leli bazalibamba njani ngoba isikhathi esiningi kukhanya ngani kule selective application of the law loko kusithi imithetho ukhetha abantu ngesikhathi esiningi noma sithi kule impunity kulabanye abantu abenza amacala bengabotshwa. Impunity ukuthi ungadala icala wenze okufunayo kodwa umthetho kawenzi lutho. Singathaba sibili ukuthi ubaba uEnergy Mdodi ethwale isiphambano sakhe labanye bonke labo abenza amacala njengodokarepi uMP Kutu South laye amacala amelele. Lokhu kungenza sibili ukuthi bonke abantu abasayina i-code of conduct eyasayinwa umuntu eseya ku-nomination ngama-MP afuna ukungena ithi ungaba lodlame uyadisqualifywa. Sesifuna umthetho sibili usutshengise ngoba izikliwe eziningi zingagcina ziqitha igazi ngoba bayakwazi ukuthi indlu yakwabo kayibotshwa ile impunity. Yiko ke sithi amapholisa kawalandeli icala leli ngobungcishi engabi le favor. Umthetho ukhangele sibili ukuthi umbhobho wakhe lowo akuzange kuphume inhlamvu iningalalilanga ngoba kukhona ama-scientists angafakaza ebona i-residue yenhlamvu embhobhweni wakhe.
Ukuvulelwa icala kukamutoli kulipha ithemba yini lokuthi kungenzeka la kwamanye amalunga ezanu-PF aphatheke kunhlelo zokuhlukuluza lokutshaya amalunga ebandlaleni?
Ubaba uMdodi wasayina i-code of conduct yezeki eyokuthi kasoze ekhwezele udlame engabanjwa ile cala lodlame uyadisqualifywa. Lokho kwenziwe ngamapholisa lomangaleleyo kuqakathekile kakhulu ngoba ngumhlahlandlela ozavulela abantu bonke ukuthi bayemangala. Njalo okwamanje amapholisa kasoza ale ngoba ama-international observers lama African ambassadors awe Africa bala yibo abaphile pressure kuzanu PF, yibo abakhangeleyo ukuthi kambe ama vote ama elections azaba free and fair ngoba babatshelile abantu bezanu PF bathi lingayekela ukulungisa khathesi ozawina kakhulu wena zanu ungawina sizakwala sithi it was not free and fair. Sibona ngani konke lokuzathiba izi igula mkhuba ede lokho ezichaya abantu lakhathesi kunje lokho ebekwenza sesifuna ukuthi laye lo president ekhulume sobala leparty ezani ekhulume sobala amabandla wonke akhulume sobala ukuthi udlame alulunganga sibona ngani kuzasincedisa umthodi engadisqualifywa abantu bonke bazabona ukuthi udlame ngesikhathi sama election asilunganga sibona ngani nomhlahlandlela ozancedisa ukuthi kube lokuthula lokuzinza abantu bazikhethele umuntu abamfumayo.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC umthodi yena ubengadophi incingo zakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Iningi lithi bekugodola kakhulu elizweni izolo selokhu umqando waqalisayo njalo ugatsha olucubungula izomkhathi lusanda xwayisa abantu ukuthi bahlale lapho okukhudumala khona ukwenzela ukuthi bengalinyazwa ngumqando lo. Ingcwethi kwezomumo womkhathi umnumzana Everson Ndlovu uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Umqando lo uchaye iregion ngathi mina iSouthern Africa uyichayele kakhulu ikubona ukuthi lokukhiza kwesnow eSouth Africa ayisiyinto ebijayelekile kakhulu. Yebo sikujayele kubo Lesotho ezintabeni kodwa South Africa ungani bekuyinto nje ebakhona endaweni ezithile but owalonyaka hayi kungaphambili endaweni ezingayijayelanga. Kodwa kithi ke ekhaya eZimbabwe yebo siwujayele yebo asiwujayelanga. Ngiza kubeka njalo kasikujayelanga eminyakeni edlulileyo le eminingi ngoba sikhangele ukutshintsha komkhathi lokhu okukhona i-CD climate change. Kodwa ungaya back into history uzafica ukuthi kuye kwaqanda kakhulukazi ngesikhathi senesi esewinter phela. Yikubu sizwa abadala bethu kungaqanda kakhulu lezulu ukuthi ukuthi likhona. Kodwa nanku-ke because of climate change lezulu lakhona lelangazi lizaba khona yini ngoba bakhuluma nge-El Nino le esisuka elwandle engadisturba hlezi umkhathi wethu kusiya kusama. Kodwa ke lokhu esikubonayo kumbe sikubonile izolo lakuthangi eZimbabwe hayi sileminyaka ethile singakujayelanga. Uzakhumbula ukuthi bese expect ukuthi kuqande kakhulu around kubo from 21 June around that week or 21 June ilanga likhatshana le kodwa kuqandanga. It was very warm kodwa nanku ngenxa ilanga selingani seliphenduka selibuya ngapha selibuya lomoya lomnengi sekuqanda ngamandla. Umqando lowo kuminyaka emilutshwane edlulileyo hayi azange siwubone lowo owakhathesi uphambili.
Uthe uselizweni leMalawi kunjani khona ngapho eMalawi lakho kuyagodola yini?
Lapho engikhona ke lapha eMalawi in the southern district izolo lakuthange besingaqwa ngamajesi bekuchisa okukhipha lenhlanzi emanzini. Namhla kulapho kuvuke kugubuzele khona kulomoya ungani kuyaqanda kancane. Ngikhuluma nje lakade saqwa ngajesi la ngalesi sikhathi kodwa esikuzwayo okusuka kithi ngale makhaya ngiyakhumbula labo teacher baka you know abe ECD kusiya kubo grade 1 bebekhuthaza abazali ukuthi abantwana babuyele ngubo ezincane kusasa ngoba kade bekhala abantwana namhlanje. Uyaqanda
ungaxwayisa uthini labo abangakhathazwa kakhulu ngumqando lo okuthi abavulnerable kuyini abantu abangakwenza ukuzivikela?
Abanye bethu laba the less privileged silabantu abahlala esitaladeni silabantu abampofu phakathi wethu abangalanje yona ingubo yona ijesi. Omakhelwane sibona ukuthi abantu laba they are warm bangaba warm ngokubanika izingubo ngokubanika amajesi akudumalako ukugqoka singabadingela inkuni bawothi abantu laba. Into ekhona ukuthi abanye abantu bayafa especially laba abahlala esitaradini emadolobheni bayafa bebulawa imiqando kakanti labanye abangelazona ingubo bayabulawa ngumqando ontsha. Izifukilazo futhi ziyafa onkukhu imbuzi you know izimvu ziyafa ngalesi sikhathi somqando. So kuyadingakala ukuthi lasezifukeni zethu sibone ukuthi zisendaweni enclosed engani yakhudumala. Fo inkukhu zakho uba simbawula sibili xa ngumlimi. Sikhangela umakhelwane. Phosela ijesi lendalo ongasayifuniyo labo bathola ukuthi bakhudumale. Phosela ingubo leyana ongasayithandiyo loyithandayo. Abadala bakhulileyo, ama orphans, child-headed households, the elderly, ngokunjalo nje. You know, bathola ukuthi bakhudumale ngoba yey ushayile. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi ecubungula izomkhathi obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 eseMalawi. Oba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni ku-US Africa Business Summit kweleBotswana. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC selilobele i-commission yezokhetho eZEC libuza ukuthi abakubutho bavota njani kunye lamapholisa abavota ngeposo. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ya mina ngicela uqondise kakhulu kazi lapha umnumzana uMagalela Mafa ngamanga akhe la akhulume ngomnumzana Samson Mubhemi ukuthi kasobandla le CCC njalo ungumuntu wefather. Uyabona ke lawo iwamanga sibili especially wena uyisikhulumeli se CCC, so akumelanga ukuthi ubutshela abalaleli izinto ezingamanga. Mina igama lami ngingumuzi Ncube ngilapha eAmerica, yime ngingu organizing secretary weprovince yalapha eAmerica MDC yayikhokhelwa ngumnumzana uTswanki Rai ngesikhathi engakabhubhi, and njalo khona phana sebhubhile thina sasuka sabamba iconstitutionalism lo Dr. Khuphe, salandela uKhuphe, sehlukana khonapho labo Chamisa kudala khona le layikhumbula indaba yakhona. So ekusukeni kwethu ku-MDCT ngendaba zokuthi uMonzora wayengasalandeli iconstitutionalism njengoba likubona kunje, so sasuka sonke nini silandela sisiya ku-CCC sihamba labo Samson Mubhemi bonke labo Nomvulo Mguni labo Ontando Ndlovu sasibanengi sibili layibona sibili umbonakaliso uDr. Khuphe ele press conference yakhe laphana esithi ukuthi sesisukile ku-MDCT sesiku ibandla lapha le-CCC. So uMbhemi laye wayekhona khona phana wayezasuka njani uDr. Khuphe chief bodyguard wakhe ku-MDCT uyabona. So into ezebe zikhulunywa nguye sibili uMbhemi bekukhuluma into eziliqiniso sibili ezanzakele konapho koBulawayo ukuthi khona ezinye izinto ezenziwe libandla lethu le-CCC kazi zange zihambe ngendlela njengoba besibona abantu abaningi koBulawayo khonapho becomplaina sibili. Yena uDr. Khuphe wayeceliwe ngomkhulu wakhona ukuthi we-CCC ukuthi angene khonaphana e-Country Park suspend izimali sibili yekhankasa khonaphana esechaya i-groundwork enzima uyabona. Kwathi dlukudluku labantu be-Country Park bamnominata futhi uDr. Khuphe ukuthi khona bayamfuna ukuthi khona ancindise khonaphana uMthuli Ncube ngoba uMthuli Ncube ngu-Minister of Finance and thina sawukhangela lathi ibandla ukuthi kufuneka enye heavyweight enjengoDr. Khuphe njengoba wayengu-Deputy Prime Minister before. Kuzamele ukuthi adibane lo muntu olesithunzi sibili laye. So abantu bamthanda uDr. Khuphe sibili ukuthi khona no nguye okumele ukuthi ncintise kwaphana e-Country Park safaka izimali sibili kwaba le-groundwork ezwayo, and dukuduku sesibona ngasekho sekhichiwe. So kasekwazi lathi khonapho phela Mafa ukuthi uthini ngakho khonokho ngoba into phela ezenzakalayo indaba zenzakalayo la indawo eziningi kakhulu abantu nabo bangena emsakazweni be complainer uyabo
basakazwe studio 7 sanibonana kanti ubaba lo kuthiwa ngundibali we EFF Zimbabwe kahle kahle yena elakhe iqembu liyini li opposition olikho lokho abantu abahlala bekukhuluma ukuthi amazami project ngoba lo yalo baba angaze ngimuze mina enqusela iqembu lakho ukuthi abantu abalivotele njalo i manifesto yabo ithina angaze ngimuze ngihlala ngimuzwa nje njalo nje defend izano PF ukuthi elakhe iqembu limeleni liyili opposition kumbe izano project kodwa ngendlela engimuzwa ngakhona ungomunye walabo kubizwa thanga amazami project ngoba ungathi usebenzele izano ukhona ukutholayo kulo hulumende wezano ngendlela engimuzwa ngakhona ngoba uyiqembu liphikisayo kodwa angaze muzwe ukuthi unxenxa abantu ukuthi kaba join elakhe iqembu abadinyeka abantu abanjalo njalo futhi ambona ukuthi ungathi uyahlaziya lwani uyabe ezikhulumela kwelakhe side nje ngoba njalo esidlaphuzana
Studio 7 Studio 7 Studio 7 linele isiphathele intambo siyabonga kakhulu 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 ngento elisenzela yona bekeke endaweni yokuthi abafowethu abakhuluma umthwakazi bafowethu umthwakazi singakhuluma ngawo umthwakazi ngoba vele singamandebele siyalufuna utshintsho lapha neZimbabwe ukuthi lube khona kodwa ke bafowethu umthwakazi yini kahle kahle oyenzileyo umthwakazi ukuze size sibone ukuthi umthwakazi singaze sithi iTRPC asitshintsheni iZANU-PF sizame ukuTRPC siyazama umthwakazi layo ma singayikhulisa siyikhulise ibe libandle likhulu bese siyozama ke ukuthi hayi asizameni ke bafowethu lapha nansi imthwakazi ngoba manje ma sikhuluma ngemthwakazi fana nalokuthi nje sikhuluma ngento engekho elifuna ukuthi ilizwe liqunywe laphana laphana lapha ilizwe leZimbabwe lincane kakhulu bafederali ngeke liqunywe ngato engeke yafayenzakala leyo maybe angazi ukuthi ngawuphi unyaka thini into esingayifayithela sifayitheleni ukuthi sikhuphe izano ungaphuma izano izano izofa iphele ithi du kusaleke iTRPC layo imthwakazi for now asifayitheleni ukuthi iZimbabwe ijinje siyekele ukube sithi imthwakazi phambili ngemthwakazi phambili ngemthwakazi siyaphi ngomthwakazi siyaphi ngeloli engelakhanda bafethu siyaphi ngeloli engelakhanda
Studio 7 sanibonani livuka njani labalaleli hayi iTRPC isuthi induku ekhethweni izodliwa nangomthwakazi kumakhansela this time ibisidliwa kakhulu kakhulu ngoba this time iTRPC ihambe iyodwa inganayo umthwakazi ekhethweni hayi ephela induku bese ngiqhuqhuzela abantu bakomthwakazi emaraphingi sithi hayi isikhathi siyafika madoda sesiseduze maqhawe yakithi sokuseduze la siyakhona ngiyaligqugquzela liyovota livotela ama MRP livotela ama council MRP maqhawe ngiyabonga
sanibonani sanibonani ku studio 7 okhuluma ngoJay Moyo ngajabula li audio mayingafundwa esiyezwa ukuthi ama boys avalela i TPC ukuthi nayi campaign njengeZANU PF ekugcineni kuyathiwa iZANU PF iwinile kodwa libe liyazibonela manje ukuthi ivalela abanye ukuthi labo bayenze okanti ube bayiyekela la izikampenele ma bewina bewine ngeqiniso ngoba kusasa ma sebewinile kungeke kubukeke kube yinto enhle ngoba bebe-robber vele nalabo abachaya abantu behola onjengu cela ukuthi bahloniphe omunye umuntu
Studio 7 linjani nonke baphathi bohlelo linjani nonke balaleli kwe-Studio 7 hayi thina siphilanga ngifuna ukubuza ukuthi kanti labo ntaba kayikhonjwa bachayelana abantu mpela kanti lichayelana abantu lichaya libaphiko gawule bathi abantu kabachaywa kodwa abantu bayachaywa abantu bayachaywa ma beyenza amarali bayachaya kanti nisabani kude maniki-niki zindala zombili khankasani nani nabo libavumele bakhankase kanti lisabani phela ukuchaya abantu yikuthi liyesaba yiko libachaya liphika lithi mina lichaya umuntu linalibhizi lichaya abantu abantu amaqembu amanye aphikisayo engachaya abantu libagweba ujili kade jele libavalele emajeli linalivalelwa kanti linalinjani linabantu linabontaba kayikhonjwa le khankasanini likhankase livumele omunye lomunye khankase izwe lele laseZimbabwe labunjwa uNkulunkulu asoleni
ekelani omunye nomunye akhankase imaye wini luwini le mali luzile lilusile. Why lisabani kanti lichaya abantu lina bani bonke abakayikhonjwa lina lingachaya abantu ona gawulo awuyalo ukuthi abantu bayachaya bona abantu bechaya.
Eh salibonani 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 ku studio 7 salibonani ku studio 7. Hayi siyabonga 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 siyazizwa mpela inkulumo mpela hayi njengokuya kuma vote isoba kithi asiphakameni 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 abantu siyevota asiphakameni abantu siyevota mpela siyikhiphizana kunini yabusa singakazalwa kunini yabusa engakazalwa lokhu sincindezela badonsela ingubo lapho abalele khona thina kithi imigwaqo ifile awuhambeki lezikolo zifile lama-headmaster ngale thina ngisensewula laphana esigabeni sensewula awu-headmaster senzile okuye babuya ama-odite be-odite mpela kucaca ukuthi imali zesikolo azibona kathi ziyangaphi kodwa usizo lakhona silutholi siyacela mpela studio 7 lisize kakhulu siyakhala mpela siyizakhamizi zisewula siyakhala ngo-headmaster lesewula secondary school hhayi sithwele nzima ngawule headmaster sithwele nzima umnike imali ama-uniform yadle imali zabantwana zesikolo hhayi sithwele nzima bakithi lisincede ngoba siyagcina sithatha umthetho siwufaka ezandleni zethu siyabonga siyabonga sicela usizo studio 7 kunini sifaka ama-odio sengavunyulwa siyacela mpela studio 7 lisincede kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ubikwa esuke emhlanganweni we-NATO ngesiphangiphangi esithi kulo msebenzi omeleleyo ekhaya. Lokhu kutsho ukuthi uBiden usuke engayanga edilini elivame kuba khona ekugcineni komhlangano lo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethe ecubungula ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
INATO ipolicy yayo ithi ma ufuna ukuba lilungu le-NATO kumele ujoyine kungelampi elizweni lakho. So i-Ukraine inkinga ukuthi kulempi khona manje le-Russia. So ingajoyina i-NATO sokuzomela ukuthi amazwe e-NATO lawo ajoyine leyo mpi. And I think amazwe amaningi avumelani lakho lokho ngoba babona kungaqala i-World War 3 ngoba siyazi ukuthi i-Russia ilizwe elinama-nuclear weapon. So mali ngabona ukuthi selifakwe khoneni kungenzi anything ingenzeka lapho bagcine berelease lama-nuclear umhlaba wonke ushabalala.
Kuzwakala njalo ukuthi uBiden ufisa ukuthi anikele e-Ukraine ama-cluster bombs kodwa abanye bakhe bangani bayamphikisa kakhulu ikakhulu lapha kubandla lama-Democrats. Njalo labanye amazwe khona ngale kuzwekazi le-Europe ubona njani khonokho?
Ama-cluster bombs abhanwa emazweni amaningi ukuthi akumelanga asetshenziswe ngendlela asebenza ngakhona ama-cluster bombs ngoba aduka all over the place and awungeke ukhone ukutargeta indawo eyi-1 nge-cluster bomb. Because lapho uphosela khona i-cluster bomb kumele u-expect ukuthi azoduka mahlambe nje all over the place ku-affecte lama-civilian. So amazwe amaningi awabhana ama-cluster bomb but sibona ele Russia lona liwasebenzisa e-Ukraine. So umbuzo then obuzwa ngabantu ukuthi hawu manje sizoyekela abantu be-Ukraine bephumba ukubulawa i-Russia isebenzisa ama-cluster bomb, why lathi singayinikezi i-Ukraine ama-cluster bomb? Kulapho-ke umnumzana uBiden angene khona wathi yena ubona kuyinto e-right kakhulu leyo yokunikeza ma i-Ukraine ama-cluster bomb noma nje indaba udaba lolu lungekho popular kwabanye abakhokheli lapha e-America labanye ama-allies awe-United States ese-Europe lapho ama-cluster bombs abhanwe khona.
Ye ubona ngazani kodwa kuyaphumana emhlanganweni wonke lo omkhulu owenzelwa khona ngale we-NATO?
Into engiyibone iqakathekile ezophuma lapho yikubambana kwe-NATO ekuvikeleni i-Ukraine kulempi yayo le-Russia. I think uVladimir Putin umongameli weRussia wa miscalculate kakhulu ecabanga ukuthi Ukraine izobe iyodwa isozithole abantu abazoyincedisa kulempi. Kodwa ke sibonile ukuthi iRussia siyehlulekile yazama ukuthi thathe iKiev yahluleka and mase sizwa ngabantu atheli bendaba basitshela ukuthi iUkraine actually sithathe back iterritory territory ayo ithathwe iRussia njalo futhi baya advance and sibonile la seRussia kusiba lokungazwisisani phakathi kwa Putin le Wagner group ekokelwa nguPrigozhin.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi yecubungula izombusazwe esichiya ke emaphetheleni kohlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla le-CCC lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya. Amapolisa eBikita South asevulele ilunga le-ZANU-PF umnumzana Energy Mutoli idokoto lecala lokuhlasela abasekeli be-CCC ngombhobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi ngesithi asidimaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Silazo ezinye ngo-7:30 ntambama.